umnumzana Sampo ulemzondo labantu abeza ngaphandle, kodwa ke sithanda ukuthi sinanzelele ukuthi iAmerica yona ngokwayo nje iningi labantu abakhona lapha ngabantu abeza ngaphandle, ikakhulu abantu abasuka eMexico. Ungakhangela nje indawo enguyo mina lapha eTexas, most population yabantu balapha ngabantu abadabuka eMexico, kodwa abantu laba-ke ubathwalise nzima ukhuluma kabi ngabo, njalo izinqumo azithathayo ngabantu bangaphandle izinqumo ezihlukumeza izizalwanelezi ezibuya ngaphandle, ngoba lanxa kuyukuthi funa baphume elizweni akabanikezi ithuba lokuthi baphume ngendlela elokuhlonipha ngendlela elobuntu, kodwa uyabahlukumeza sibili okungathi uyabakhawulisa, ungathi ulwisana nabantu bangaphandle.
UTrump ubikwa edinga ukwethula umthetho ovimba umuntu ukuthi angabuya ngapha alethe abazali bakhe kumbe alethe izihlobo zakhe. Uthi kumele kume lokho, nxa uyindoda kumele ulethe umkakho labantwabakho kuphela, nxa ungumama kumele ulethe umyeni wakho labantwana kuphela njalo. Ubona uphumelela yini lomthetho osamukelwa lidale leCongress?
Ngibona ngathi idale leCongress xake ngathatha leso sinqumo lilandele, ngibona ngathi babephazamisa kakhulu, ngoba emulini zethu lapha kukhona abantu abangakumfika njengomntanami, mhlawumbe kuyimntakazi kasomntanami direct, kukhona umzali ongakumzali wami, mhlawumbe kuyimama omdala kumbe umalume wangikhulisayo kusemzali wami, kungathi ukuthi kumzali wami biologically, kuvalela ngaphandle-ke abantu. Engibona kuyinto embi kakhulu,